Ngobona kwami kuzaba nzima sifile ukuthi iParliamente izuze impendulo eneleyo kuvela kuzesa lamanye amankampani anjengalawo, ngoba inkohlakalo leyi ayiqaleli khona ezesa, iqalela phezulu. So kungenzakala sibili ukuthi iParliamente ngeke yathola impendulo efunakalayo. Kodwa kumele sincome iParliamente ngoba ifuna ukuthi iphendle idingisise lokho kuyi into eqakathekileyo kakhulu, njengoba bangaba representatives abantu. So kumele benze umsebenzi wabo, yiwo umsebenzi siyabe siwukhangele ukuthi benze eParliament, ukuze sibe kwazi ukuthi izimali zethu, ngoba lezi izimali zama taxpayers eziyabe zisebenziswa. So kumele sibe kwazi sibili ukuthi izimali zangkhona zihamba kanjani, njalo abantu kumele babe answerable nxa kuyukuthi kule nkohlakalo enzakeleyo.
Ngomvulo khonapho ubona ugata ephenduka le mpendulo zonke ezifunwa yile komiti yini?
Ubunzima obukhona yikuthi investigation enjengaleyo enziwa yiParliament, kuyabe kulama-political players amaningi ayabe engafuni ukuthi into ziphume egcekeni. So ukuthi singabona ugata ephenduka kumbe ephenduka le mpendulo ezisuthisayo, angiboni kwenzakala. Ukukhumbula ukuthi i-Public Accounts Committee leyo ike yazama ukuthi ibuzisise ukuthi imali ze-Command Agriculture zahamba njani kuma-officials eSakunda, kodwa abatholanga lutho. So ngibona njengani izesa iSakunda lamanye ama-companies anjengalawo kumele aphume egcekeni sibili ukuthi basebenzisa njani izimali, ngoba ayisizo zabo izimali lezo. Izimali zabantu ngama-taxis zabantu, njalo abantu baya bekhangelele ukuthi kuzaba le ngqobela phambili le development, kodwa ngokubona kwethu izimali lezi ziyabe zichaphazwa nje abantu bengazi ukuthi zahamba njani.